Sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 20 kuNhlangula 2021 ngoKeith Dube. Endabeni zethu lamhlanje, imemetheka ngamandla igcwane le COVID-19 eZimbabwe. Namhla lusuku lweziphepheli olu World Refugee Day.
Through inclusion, many refugees today are doctors, educators, athletes.
Iningi leziphepheli lamhla ziphethe imisebenzi eyehlukeneyo ethuthukisa lawo mazwe lapho abaphephela khona.
Bayakhala abadabuka eZimbabwe abaphephele kwamanye amazwe.
Into ebuhlungu kakhulu le ukuthi uhlale kude lemuli yakho, ungayekho emzini wakho, uhlale elizweni labanye abantu, useyiswa.
Uzulu uthakazelela usuku lwabobaba olwe-Father's Day.
Namhla lilanga lenu bobaba lokuthi silikhumbule umhlaba wonke jikelele. Lathi silabo baba sebavakatshayo namhla lilanga esibakhumbula ngalo.
Zalathulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Okulabantu abalitshumi ababulewe umkhuhlane lo izolo. Kwatholakala njalo abafika phose amakhulu amathathu 293 bele coronavirus. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abafika phose inkulungwane ezintathu 2795 abalegciwane le-COVID-19 elizweni. Umkhuhlane lo siwabulala abedlula kancane inkulungwane lengxenye 1666 eZimbabwe, okulabantu abedlula inkulungwane ezingamathumi amane 41628 asebehlolwe kusukela ngombimbido nyakenye batholakala bele COVID-19. Sokaphepha abedlula inkulungwane ezingamathumi amathathu lasikhombisa. Okwamanje uhulumende ubika njalo ukuthi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 701,348 asebehlatshwe kuqala amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. EleZimbabwe lisanda kuqinisa iziqondiso zokuvikela uzulu kumkhuhlane lo ezigoqela ukwalisa abantu ukuba benze imihlangano, bayebukela imidlalo njalo lokuya emacaweni. EleZimbabwe namhla limanyane lamanye amazwe emhlabeni wonke jikelele ekunanzeni usuku lwe-World Refugee Day. Bayakhala ababaleka eZimbabwe baphephela kwamanye amazwe ngesikhathi inhlanganiso ye-United Nations High Commission for Refugees isithi ikhathalela bonke abahluphekayo ababaleka emazweni athiyeneyo. Umevis Gama usethulela lolu daba.
Inhlanganiso ye-UNHCR ithi kulabantu emhlabeni wonke jikelele abafika phose izigidi ezilikhulu 82.4 million abaphephela kwamanye amazwe ngenxa yodlakela, ukwephulwa kwelungelo loluntu lokunye. Inhlanganiso le yethule umbiko lo lamhla kunanzwa usuku lwe-World Refugee Day. Ithi iziphephelo eziningi zivela kwele-Syria, Venezuela, Afghanistan, South Sudan, Ethiopia lakwele-Myanmar luthi kumele inkokheli yamazwe wonke idlelane kahle lozulu ukwenzela ukuba lehle inani leziphepheli emhlabeni wonke jikelele. Usuku lolu lonyaka lunanzwa phansi kwesihloko esithi Together We Heal, Learn and Shine. Umnumzana Abdoulaye Berry omela inhlanganiso le eZimbabwe uthi lesi yisikhathi sokukhumbuza umhlaba wonke ngokuqakatheka kokuhlala ngokuthula. UBerry uthi usuku lolu ngolukhuthaza njalo amazwe achiyeneyo ukuba akhathalele iziphepheli.
Through inclusion, many refugees today are doctors, educators, athletes.
Iningi leziphepheli lamhla ziphethe imisebenzi eyehlukeneyo ethuthukisa lawo mazwe lapho abaphephela khona. Kungakho kumele zitholiswe amathuba wokuphatheka kumisebenzi yentuthuko. Singakhohlwa ukuba labo bantu babephatheke kumisebenzi yentuthuko emazweni ababaleka kiwo. Akumelanga bagcinwe nje belindele ukutholiswa usizo.
Inhlanganiso ezithiyeneyo zibika ukuba kulabantu phose abafika izigidi ezine abadabuka eZimbabwe abaphephele kwele South Africa, labanye njalo abasemazweni agoqela eleBotswana, Canada, eMelika eBilitani, Australia lamanye amazwe. Omunye weziphepheli lezi ngumnumzana Dumisani Ncube odabuka kobulawayo ohlala kwele South Africa.
Into ebuhlungu kakhulu le ukuthi uhlale kude lemuli yakho ungayekho emzini wakho, uhlale elizweni labanye abantu, useyiswa, uthukwa, ukhanyelela phansi, kodwa elizweni lakho akulampi, uqotshwa nje ngumumo womkhonomi.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Siphesihle Mdlongwa osebenza emakhishini kwele South Africa.
Ukuba selizweni leli kunzima, special emsebenzini, siyabonakala ukuthi thina bokuza siyasebenza kodwana imiholo yethu ayifanani, njalo asifumani ama-benefits.
Osakhulayo othande ukwaziwa ngegama lokuthi Elton laye upha umbono wakhe.
Ngabuyela eSouth Africa nge-2005. After me being a graduate, it has been a bit difficult as a refugee ukuthi ngenze izinto engizifunayo, like uthole umsebenzi.
Abasanda kubaleka eZimbabwe ngenxa yokwethuselwa nguhulumende labo bathi bathwele nzima. Omnye wabo ngumnumzana Josephat Mzaca Ngulube.
Kulobunzima obukhulu kakhulu ngoba ukusekelwa akukho, kula muntu obasekelayo ebancedisa esingathi kulento ezibalulekile njengabo renti.
Umnumzana Mthulisi Hanana laye ukhathele ngokwenzakala emulini yakhe.
Iofisi yiyo ekhangela iziphepheli elokhu ivalile. Thina abanye nje silenhlanhla ukuthi senelisa ngenxa yokunye esikwenzayo ukuthola amaphepha. Kodwa iningi labanye bemuli engabuya labo abantwana abalawo amaphepha ngendaba zonezo ukuthi iofisi ivaliwe.
Uhulumende weZimbabwe uthi kuningi osokuguqukile kwezombusazwe selokhu wangena esikhundleni sikamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa owasusa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe esikhundleni ngomnyaka ka-2017 encediswa libutho. Umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF uthi inani leziphepheli lingehla eZimbabwe kungalungiswa ezomnotho hatshi ezombangazwe.
Uhulumende lo okhona kathesi usuzama ukulungisa lolu daba olomkhonomi ukwenzela ukubana abantu bengaphumi ngoba bafuna ukuphephela ngenxa yobuhlungu lokuthwala nzima.
Embikweni wakhe ophume kuphephandaba leSunday Mail, umphathi ntambo ogatsha olubona ngendaba zezisebenzi zikahulumende lokulondolozwa kukaZulu, umnumzana Paul Mavimba uveze ukuba eleZimbabwe lingelinakekela iziphepheli ezifika phose inkulungwane ezingamachumi ayisithupha 15,910, iningi kungezivela kumazwe akuma Great Lakes region leHorn of Africa. Inhlanganiso ye-UNHCR ithi kukhanya engani lizakwanda njalo inani leziphepheli ngomnyaka ozayo ngenxa yokuxokozela kwezombangazwe emazweni achiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Kusenjalo ngesikhathi kunanzwa usuku leziphepheli emhlabeni wonke jikelele, eliBotswana lithi inani leziphepheli ezivela emazweni angomakhelwane ogoqela eleZimbabwe selihle okwamagama. Umqondisi Dube usedulela lolu daba.
Ngomnyaka ka-2019 ngolesiphepheli zeZimbabwe eziphose zifike inkulungwane kwele Botswana, umbiko okhitshwe luhlangothi olubona ezomvikela kwele Botswana utshengisa ukuthi inani liselehle kwamagama kwasala abalitshumi laficamunwemune, i-19 kuphela. Umabhalani wohlangothi lolu unkosikazi uThali Makhekenene uthe le Botswana selibuyisele emuva iziphepheli eziningi ikakhulu ezivela eNamibia leZimbabwe.
For now we have 710 refugees.
Okwakhathesi sesisele leziphepheli ezingamakhulu ayisikhombisa lechumi 710 enkambeni yeDukwi, kugoqela abeZimbabwe abalichumi lasificamunwemunye 19.
Zimbabweans balili 19.
Ihlekana lesiphepheli esele kwele Botswana zikhala ukuthi impilo yesiphepheli kayilula. Umthetho kawuvumeli ukuthi isiphepheli sisebenze, kumele ziphile ngokuphiwa ukudla nguhulumende kanye lenhlanganiso yebona isiphepheli emhlabeni wonke jikelele e-United Nations High Commission on Refugees. Omunye wesiphepheli ongafisanga ukuvezwa igama uthi akulula ukuba isiphepheli ngoba okuningi kubuyela emuva empilweni.
Hey, impilo yerefugee nzima. You find out that you have to live from hand to mouth, you can't budget anything. Asivunyelwa ukusebenza, hayi impilo yakhona inzima. You have to live on handouts. Ukudla, imagine indoda ekhulileyo engangami uholisa ukudla, impilo yakhona babayi not good at all. Yikuthi nje isimo sekhaya simanga kuhle. Hayi nxa ukuthi isimo sekhaya sime kuhle sibili, ngabe umuntu uyabuyela ekhaya sibili.
Uqhubeke esithi la maphepha abo ukuba isiphepheli athatha isikhathi ukuphuma, kodwa uthi okuhle indlela abaphathwa ngayo ekutholeni ezempilakahle.
Our paper corner now for that is cut to Puma and Nigoma paper, but you are not going to use them anything because they are not allowed to work. That's the problem. It's only beneficial for the hospital. But in terms of health care, we are provided for. I got a problem, but the problem is that you survive on handouts and you are not allowed to work.
Iningi lesiphephelo esele eduku izabaleka eZimbabwe ngesikhathi sokukhankasela ukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2008 lapho owaba lodlakela olumangalisayo. Abanye babekubutho ngakho bayesaba ukuthi bangaphindela ekhaya bazavalela entolongweni. Kusenjalo eleBotswana lithi limangaliswa linani eliphezulu lesiphephelo esuka emazweni akhatshana afana leDemocratic Republic of Congo, Somalia kanye le-Ethiopia. Unkosikazi Makhekenene utshele idale lephalamende kuyona le viki ukuthi abazazi izathu zokuthi abadinga bophepheli beqe amanye amazwe baze bezewela kwele Botswana. Kumbiko wokunanza ilanga lesiphepheli namhla, inhlanganiso ye-UNHCR ithi nani labantu ababalekela emazweni abo lisiyadinga bophepheli kwamanye amazwe liqonge ngokune ekhulwini i-4%. Ngomnyaka ka-2020 lisiyafika isigidi ezingama-9.2 lambili i-82 million. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Abadabuka eZimbabwe ababaleka kulelo lizwe baphephela kwele South Africa bathi bamangaliswa yilabo abathi usuguqukile umumo ekhaya okwenza ukuba babuyele eZimbabwe. Uthi uzokhuluma lo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Yikusasa izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ebezifike zadinga incwadi zobuphepheli kwele South Africa isilenga ngonxeba. Kusukela umongameli Emmerson Mnangagwa engena esikhundleni ngo-2017, iningi zalezi ncwadi ziqale ukwaliwa emahofisini eziphepheli ngoba kuthiwa sekungene umbuso wentando kaZulu. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Nkosini Chuma uthi lumqondo ukuthi umumo osuguqukile eZimbabwe usudalele iziphepheli lezi uhlupho oluningi.
Abaphathi bakhona lapha abakholelwa ukuthi isimo sesingcono kakhulu, ngakho abaningi abangama-refugees bayakhala khonapho ukuthi incwadi zabo zisavuselwa la ezokuba iziphepheli. Ma befika khona ngale besiyasitempisa bayazithathelwa.
UMnumzana Vusumuzi Sibanda, umkhokheli wenhlanganiso ye-African Diaspora Global Network, uthi iningi labantu laba bazithole sebeselizweni ngokungekho emthethweni, okuyinto enza kube nzima kakhulu ukuthi baphile.
Sokunzima-ke kwizizalwane zeZimbabwe ezilapha eSouth Africa ukuthi zithole imisebenzi nokuthi zisebenzise amabhenki kumbe zihole. Kodwa-ke sinethemba ukuthi mhlawumbe labo akade bephelwe iy'nsuku ngesikhathi esecorona bazokwazi ukuthi bengeze lezi nsuku, bacele ukwengezwa kwalezi nsuku ngoba sokusenziwa lokhu ku-inthanethi.
Kodwa-ke njengoba ukuhlukunyezwa kwamalungelo labo abangaboniswa linye lohulumende kusanda eZimbabwe, laba bantu sebezithole sebephakathi kwetshe lembokodo. Bayesaba kubuyela ekhaya, kanti lapho eSouth Africa izicelo zabo zokuphephela ziyaliwa. UMnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi bazithole sebebhekane lamacala okuba selizweni ngokungekho emthethweni.
Ezinye zezihlupho esiyasizihambahambele yizo lezo ezihlangene lokuboshwa kwabantu, beboshelwa amaphepha bayehlala kuBosan City isikhathi eside. Zikhona inhlanganiso ezike zangenela kulokho, kodwa kukhanya kuyinto enzima phela ukuyilungisa.
Ubunzima kwezomnotho lokukhwela kwenani labangasebenziyo osekukusilinganiso sokuphezu kwama-30% ekhulwini 32.5% sekudalele iziphepheli lezi uhlupho, ikakhulu labo abafika badinga incwadi zobuphepheli ngenhloso yokusebenzisa ukuthola imisebenzi lokuqhuba ezinye inhlelo zokuziphilisa. I-coronavirus layo ibathwalele ubhulo njengoba ithe ngokufika kwavalwa ama-ofisi eziphepheli. Lokhu sekwenze ukuthi iningi lencwadi zokuphephela ziphelelwe isikhathi. Nakwelinye icele, ubunzima bempilo kuzalwane zakwele South Africa sekwenze iningi lalezi ziphepheli zahlukunyezwa yizalwane zakwele South Africa zisetheswa umlando wokuqeda imisebenzi, ihlelo zokuziphilisa kanye nokuganga. Kusukela ngomnyaka ka-2000, izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe zibaleke elizweni ngesikhathi uhulumende ehlukuluza kakhulu abamabandla aphikisayo kulandela kubunjwa kwebandla le-MDC. Ukuwa kwezomnotho kubuye kwabangela ukuthi ezinye izinkulungwane zilandele. Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa luthi izicelo zokuphephela ziyahlolisiswa sikhathi sonke, kukhangelwa ukuthi ngambe lokho okwenza umuntu wabaleka elizweni lakhe kusasekhona kumbe hathi. Luthi njalo lilobufakazi bokuthi iningi lalaba bantu abalencwadi zokuphephela akusizo ziphepheli, kodwa bafuna ukusebenzisa lezi ncwadi zokuphephela ukuthola umsebenzi. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Namhlanje usuku lwabesilisa olwe Father's Day. Lolu lusuku oluqhakathekisa okwenziwa ngobaba. Ake sizwe abanye abantu abakhulume lati.
Igama lami nguFortune Mafungwenya. Ngilapha nje ukuthi ngithi Happy Father's Day kubo bonke obaba. Namhla lilanga lenu bobaba lokuthi silikhumbule umhlaba wonke jikelele. Lathi silabo baba sebavakatshayo, namhla lilanga esibakhumbula ngalo. Libe lelanga elihle bobaba. Ngithemba omama labantwana namhla bazalilungisela kuhle lenkosi ilibuyisisi. Siyalibongela bobaba.
Ibizo lami ngukhanyisani Sibanda. Ngizothanda ukufisela bonke obaba usuku lwabobaba namhlanje. Ngithi kubo luthokozeleni lolu suku, lubalulekile kakhulu kini lonke obaba. Ngilithanda lonke obaba, ligcine kahle omama labantwana, libaphathe kahle, lingabahlukumezi. Ngilithanda lonke obaba.
Igama lami nguXolani Hlongwane. Ngibingelele kakhulu kubasakazi nabalaleli. Ngikhulumela nje obaba namhlanje ngosuku ubhungazwa usuku lwabobaba. Ngithi Happy Father's Day kini lonke bobaba bakumthwakazi. Happy Father's Day kini lonke bobaba base-Africa. Happy Father's Day. Niqine libe ngamadoda, nikhulise imindeni, libe ngamadoda responsible, libe ngamadoda angempela.
Singakangeni esigabeni esilandelayo, sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amazwe posti wonke ezansi yezwekazi le-Afrika abeke amalanga ambalwa awokukhalela eleZambia ngokubhubha kwayo umongameli uKenneth Kaunda. Amazwe akhala kusemthethweni akhokela eleZimbabwe, eleMalawi, leleBotswana. KweleZambia abantu bazakhala okwensuku ezingamathumi amabili lanye 21. Akwaziwa ukuba uKaunda uzancotshwa nini. So isikhathi sezamasiko.
Senganamasiko senziwe manje ngobaba mkhulu babelobola senziwe manje.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli senkosi ubulelani lophengula Khumalo, wakhethwa ngamawoko Khumalo kuba inkosi yamaNdebele. UKhumalo usethulela ngalokho kwenziwa inkosi kulezi nsuku.
Inhlelo msakazi njengalokhu ngibuza ezilandelayo mhla ka 9 August luhlelo lwabomama i-Women's Day. Lokho kubaluleke kakhulu msakazi ngoba yonke indoda lendoda endala umikhala ithi mama lo, mama lo. Yiko ke siyathanda ukuthi siqakathekise indima edlalwa ngomama empilweni zethu. Ngingaxoxela nje abalaleli emsakazi ukuthi mina ngikhula abantu engakhula lo babecala ukuthi ubaba kaphili, ukuthi mhlawumbe ubaba akazange angikhulise ngenxa ukuthi yonke into ngangitsho ngathi umama, 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 umama. Sinjalo sonke omama baseduze kithi. Yikho ke 9 August 2021 i-Mother's Day, i-Women's Day, sorry, not Mother's Day, but Women's Day, usuku lwabomama. Kubaluleke kakhulu lokho msakazi ngoba omama siyabaqakathekisa esizweni sakithi. Ngaphandle kwabomama asisolutho. Yikho ke omama siyabahlonipha, omama siyabanakekela. Asiyizwisisi into lo uzothiwa umuntu sehamba indoda ibambe umuntu omdala, ibambe umama, ngisho ngikhuluma nge-rap. Hayi, asiyizwisisi.
Ye, akusitshele sibili ngokugcweleyo ngokuthi kwenzakalani Khumalo.
Siphezu kwamalungiselelo akho lokho, sithenga inkomo, baza kudla inyama omama. Siyabona ke la ngesimo se-corona emsakaza sikwazi ukuthi ekhaya kuyabe kunjani, kodwa siyafisa ukuthi lasekhaya senze, indawo zonke Botswana senze, UK senze, US senze i-Women's Day. Kubaluleke kakhulu lokho, omama insika yesizwe. Siyabakhuthaza omama lapha abakhona ukuthi baphakame beme bafundise abantwana izinto eziqondileyo ngoba sithembe bona. Yebo msakazi, isikhathi engiphesona sincane. Kodwa kangithi ukuthi phambi kwalokho msakazi, enye into inkosi ephezulu kwakho ukuthi mhla ka 4 September iKing Mzilikazi Day. Lolo suku kungenzeka ukuthi ekhaya bakwenze balwenze mhla ka 11. Kulungile, kodwa ngapha eSouth Africa sifaka ku 4 ukuze ma kuhambeka mhla ka 11 inkosi ibisekhaya ngemzilikazi day emhlahlandlela. Kodwa lapha eGoli zonke lezi zinto kuplan ekuhleleni umsakazi okwenza ukungacaci kahle kwenziwa yiyona le COVID.
Hayike kwala mhlasi malapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besiphoxa lomnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli senkosi ubulelani lobhengula Khumalo wakhethwa ngabokhumalo uba inkosi yamaNdebele. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Sigcina amasiko wena.
Ake sizwe kona manje inkonzo yalamuhla.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyamukela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Kufuna sikhuthazane namhlanje sikhangela umbhalo esizawubala ku imilando esibili ichapter nga 20 iverse nga 15 ngesiya njalo la ku 16. Sihlangana lapha lenkosi uJehoshaphat emisane lempi enkulu kakhulu eyayimesabisa imshayisa ngovalo. Wasehamba waya phambi kwaNkulunkulu lesizwe sikaJuda bezila ukudla beme phambili kwaNkulunkulu ukuthi benzeni manje njengoba isitha sesibagqaqele, isitha sifuna ukubenzela amanga. Siyabala kuverse 15 uthi yena wathi lalelani lina lonke abakoJuda labaseJerusalem lawe nkosi Jehoshaphat. Inkosi ithi lingesabi litshaye luvalo ngenxa yalimpi enkulu ngoba ukulwa kakusikho okwenu kungokukaNkulunkulu. Kusasa phumani liyekulwa labo bazakhwela ngomqanso wasezizi lizabafumana ekupheleni kwesihotsha ngasempumalanga kwenkangala yaseJeruweli. Singakulandelela sizabona ukuthi umprofita lapho waqhubekela phambili ebakhuthaza ukuthi bengesabi bangatshayi luvalo. Kodwa siyananzelela njalo ukuthi isitha uNkulunkulu wangenela isitha sabaleka babe sigijimisa basinqoba. Namhlanje ngifuna sikhangele indaba yokuthi kuyini okumele sikwenze nxa thina sizafumana kumbe sizibona sesiphambi kwezimpi ezinkulu kakhulu kumbe isitha simelana lathi. Ngikhangela lapha inkosi uJehoshaphat wathatha udubo lakhe wathatha impi wayisa ekuqaleni kuNkulunkulu. Kazangathi ngizazilwela, kazangathi ngizazenzela ngendlela yami. Kodwa simbona ebizilizwe lonke esithi kakube lokuzila, kakube lokudinga ubuso bukaNkulunkulu. Into yokuqala yona leyo kumele la uyenze. Nxa umelane lodubo, umelane lesitha, kumbe umelane lomumo omisana la ungasakwazi ukuthi wenzeni, into yokuqala okumele uyenze ukuthi thatha leyo mpi uyihambise kuJehova. Ungawenzi impi ibe ngeyakho, sokunguNkulunkulu olwayo emelele wena. Singakhangela lapho inkosi uJehoshaphat ukuthi wabiza isizwe sonke bathe indaba lesebeyibeke uNkulunkulu athi lingesali bayitshiya ezandleni zikaNkulunkulu. Kazange aqalise ukuthi ayedinga amanye amazwe ukuthi ethi uyani ngapha lingcedise, ayedinga ezinye izinto, kodwa wathi njengoba uNkulunkulu eseyingenele isiyimpi kaNkulunkulu. Ngesikhathi esiningi ncathi nasiphakathi kwenkinga uNkulunkulu yabe funa ukuthi abe nguye obaphambili kungabi yithi. Siyananzelela uMose ehamba labantwana baka-Israel Israel ukuthi uNkulunkulu wahamba phambili kwavuleka ulwandle. Ngakho lawo empilweni yakho kulolwandle labe soluphambi kwakho, kule mpe enkulu yabe siphambi kwakho. Kodwa ungayekela uJehova abe nguye ilwayo, uzabona ukuthi kuyavuleka ulwandle, isitha siyanqotshwa. Izinto eziningi thina siyabe sibona ngamehlo enyama ukuthi nansiyani isitha, kodwa izinto eziningi zinqotshwa emoyeni, zinqotshwa ngokuguqa phansi. Uyakhuluma uPaul uthi thina izikhali zethu asizo zenyama, ngezikamoya eziletha phansi izinto ezimelana lentando kaNkulunkulu. Abantu abaningi silwa ngenyama kulokuthi sime emoyeni, ngoba impi kayiso yethu, impi kaJehova.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu. Siyabopha yonke imoya yezimpi emelane labantu abakho, sibakhululela ukunqoba okusegameni legazini likaJesu. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Sonke isikhathi sohlelo lwabatsha.
Ligale chona njani mthwakazo muhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMaigobe. Namhla kuhlelo silokhanisha sinkala kanye loNkululeko Mathe abasakhulayo abayizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Sixoxa ngosuku lwe World Refugee Day. Ukhanisha sinkala nguye osungula lingxoxo. Nkala, ngiyakwamukela kuhlelo, yini umbono wakho ngokuqhakatheka kwalolu suku?
Luqhakathekile lolu suku kukho konke Mike, ngoba yonke into esiyenzayo ayiqali ngathi. Asiqalanga namhlanje ukuthi sihambe sibe ngabantu abasuka kwezindawo siya kwezinye indawo. Ubu refugee abumthethi umuntu. Ubu refugee liyavela, uvela ngama situation ngezindlela eziningi. Abanye baba ngama war refugees, abanye babe ngabantu abadinga imisebenzi esithi thina ngama economic refugees. So namhlanje lusuku olubalulekile ukuthi sithinte kuzwisiseni ukuthi singabe namhlanje singama refugees, kusasa kuzaba ngumunye ozaba yirefugee.
Awusitshela okuningi ngenhlupho zenu njengentsha edabuka kwele Zimbabwe kodwa liphila kwele South Africa.
Inhlupho esihlangana lazo ukuthi sisezweni lokuhamba kuyadingeka ukuthi umuntu lomuntu akwazi ukuziphatha kahle okokuqala. Bayafika abanye lapha abafowethu bengela ama skills. Okuqakathekile ukuthi uzame ukuthi lawe usondele kwabanye, ufunde ukuthile, usebenze kuhle nabantu. Indaba esizwisa ubuhlungu ukuthi ubusuthola sesithi mase siyabala izibalo zasemajele, sithola abafowethu bebaningi emajele kakhulu ngenxa yokugana. Lokho ngokunye esihlangana lakho okwenza ukuthi labantu esiphila labo bathembe lo bangathembi loyana, ngoba siyabakhuthuza lathi kwezinye indawo. Imisebenzi kunzima ukuyithola, eminye yakho namasiyithola kufuna ukuthi ube ngumuntu lwana ozafunda, ungasatholi imali elingeneyo ngoba ufike ungalalutho, ungalasikili. Saba kakhulu kubantwana bethu abangamantombazana ngoba nabo sokuthola ukuthi hawu sekunzima, umuntu segcine sehlala nomuntu kade engazimiselanga ukuhlala laye, into engayendanga umuntu engazange wajitshela.
Sesikhangela ke indikimba yalo mnyaka iphansi okwesihloko esithi Together We Heal, Learn and Shine. Yini umbono wakho ngale ndikimba?
Igama elithi heal likhuluma ukuphola, and kunjalo silisitho ukuphola. Sisuka kustruggle sonke sise-Africa la. Silabo hulumende abasiphatha ngendlela ezingafanini. Asifundisaneni ama skills a different. Nxa sesihlangene lapho esihlangene khona, akusoze kuhlale kunjalo, uzatshintsha ngelinye ilanga. Mhlawumbe sekungaba ukuthi kutshintshe ngakini ngapha baqala ukusinweba sonke, kulula ke wena subaleka nami. Usuyafika ungaqali phansi, kodwa usilomuntu omaziyo. Ubuhlungu lobu sibuzwa sonke. Ama refugees are all over.
Hayi, siyabonga Nkala. Zulukandaba, asizweni umbono kaNkululeko Mathe.
Thina njengezizalwane asikwazi ukulu celebrate lolu suku lwanamhlanje.
Kungani usisho kanjalo?
asiluboni izithelo zalo. Bekule nhlelo ezifana labo aslamu, refugee paper, kwafriziswa konke lokhyana, asiboni lonyaka amapermit evuselelwa ngendlela esibona kusenzakala ngakhona. Abantu bayabotshwa, bagwetshwe ama 3000, ingathi ngabantu abawonile kumbe ababulela abantu. Kanti ke bebotshelwe ipassport, bebalekele kuhlupheka. Namhlanje sibona ama-Afrika avukelana, last week abantu bebetshaywe Soweto, so asikwazi ukuthi sithi siyalucelebrate lolusuku. Ama-Afrika avukelana, so azicabanga ukuthi singathi kulosuku esingalujabulela namhlanje.
Siyabonga kakhulu isikhathi sesesihlwe nguMangoyo. Sithanda ukubonga uKanisha Sinkala lo Nkululeko Mathe ngokungena kuhlelo. Ngifisa ukuthatha le thuba ukuthi ngithi happy Father's Day akubo baba bonke emhlabeni jikelele. Namhla lusuku lweFather's Day, ngilethemba lokuthi obaba likholisile. Isikhathi sami yiso sesiphelile, sohlangana ngolwesibili. Olevalisayo igama nguMaigobe. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ivesi lazo. Imemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Namhla lusuku lweziphepheli olo-World Refugee Day. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo, uGibbs Dube.